Ukuvulwa kwemingcele namhla sokulethe ithemba kwabenza amabhizimusi amancane agxile kwezokuthenga lokuthengisa. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru uthi bayamukela inyathelo lokuvula imingcele elithethwe nguhulumende.
Sibonge kakhulu uNkulumende ngokuvula amaborder emva kwesikhathi eside. Sibona ukuthi amaborder avalwe kudala ngoApril. Abantu bayadubeka ngoba baphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. So kudala silindile ukuthi igovernment ivule amaborder. So sibonge kakhulu kodwa silokhu sisakhala sisakhuluma ngonkulumende ukuthi bavumele amabhasi ngoba abathenga ngokuthengisa angeke bakhwanise ukuhamba ngemoto zabo abanye abanazo.
Kodwa ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi leli nyathelo lizaletha ububelo kulabo abaphila ngokuthenga phandle kwelizwe. Udubo kuza kuba ligciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwemingcwele egombolweze iZimbabwe, kukakhulu i-Beit Bridge le-Plumtree, kuqakathekile futhi kulezithelo kuzulu ophila ngokuthengisa impahla lokudla. Izinto ziyadula lapha ekhaya bakithi, kunjalo lithuba lokuthenga ezichiphileyo ngaphandle kwelizwe. Kodwa kule ngozi, igcikwane le-corona kalikapheli, lidla ubhedo. Ayi, mina mbona ngathi sibambe isilwane ngomsila. Mana ngichasise lapha, imingcwele iyaletha izithelo ngoba kuyabhadaliswa, kubhadalwa imithelo, ama-customs duty namatarifi. Kodwa i-proportion yakhona ngesikhiwa singathi khona incane kakhulu. Sikhangelele eminye imithelo evela kwezinye indawo zelizwe. Yikho phela lapha nxa kukhulunywa nge-Africa Continental Free Trade Area, vele iqonde khonoko ukukhipha le mithelo yama-tariffs. Kutho ukuthi vele incane kakhulu. Ye, inzuzo izabe ikhona nxa ingcwele ingavulwa, kodwa akayitsho lutho. Incane kakhulu nxa sikhangele umnotho welizwe lonke.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera othi imali engatholakala kumthelo yemngceleni izaqala ukubonakala ngemva kwesikhatshana.
Ngathi mina ukuvulwa kwemngcele kuzanceda sibili ukuthi ilizwe lithole inzuzo, kodwa i-impact yangikhona ngeke sayibona ngokubona kwami kuze kufike umnyaka ozayo kumbe ekupheleni kukazibandlela. Ngoba nxa sikhangela sibona ukuthi imali izangena kugephu elikhulu kakhulu, inkalakatha yegephu ebeyikhona khathesi ngenxa yokuvalwa komngcele lo. So izabuya imali, kodwa uzabona ukuthi njalo i-commercial transport ayikahambi, amabhasi kawakahambi, i-private transport kuphela. So imali ezabuya njalo iyabe inilutshwane kakhulu, othi angiboni ukuthi ilizwe lingancedakala kakhulu ngemali leyo, kodwa bazabe bethola something.
Umnumzana Juru uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kufike ngesikhathi esihle esekhefu lekhisimusi, ngoba abantu bafuna ukuvakatshelana bebonana.
Bekuzoba ngcono ukuthi bayengeze bazame ukuthi bafake amanye ama officials e-border awa bona ukuthi abantu bahamba kahle yini, and then bavumele amabhasi kulokuthi bayehlisi iningi labantu elihambayo ngoku yalo ukuthi amabhasi ahambe. Siyacela kakhulu, sicela uhulumende ukuthi avumele amabhasi ukuze abathenga ngokuthengisa bakhwanise ukuyothenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. Njalo siyabona ukuthi sokuyisikhathi sekhefu, iningi labantu baseZimbabwe lisebenzela ngaphandle kwelizwe, baye befuna ukuhamba bayobona imuli zabo, kumbe ukuthi imuli zabo ziyobabona la basebenzela khona. kula bantwana mayesikolo zivalwa mayesikolo zivalwa baya befuna ukuyobona abadala abazali ngaphandle kwelizwe.
Uhulumende uthi usevule imingcele emibili kuphela okwakathesi, oweBrightbridge loweplumtree. Kuvunyelwa izimota ezincane hatshi amabhasi lamakhombi.